emaphandleni namhla sisendaweni ezithiyeneyo. Zaqala ngomnumzana Taimo Mpofu ohlala ebulilima esabendweni seMatabeleland South.
Sibhizi ngohlelo lokubhalisa ukuthi abantu bayibhalise ukuvota, especially abatsha, ngoba abantwana abaningi bebengakuthathi serious ukuthi kumele bavote plazi. Ihlangane nezohlupho futhi oluningi lokuthi abantwana abaningi kakhulu emakhaya abakatholi izithupha. Yikho okunye okusasekuthayo, but sibhizi le mizamo esiyenzayo ukuthi abantwana labo bezame ukuthi bathole izithupha ngobakho khona kulilungelo labo.
Ngomanje sizwe umnumzana Sibangelizwe Siziba.
Ngihlala eNkangezi, ngingagula umkhuhlane we-COVID. I-COVID ikhanya uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Kuyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla, isifuba sibe buhlungu, sivaleke, senziwa iziphehlela eziningi eziba khona khonapho. Then ngokuvaleka kwesifuba langakungafuni ukudla, umzimba-ke ubusuqinelwa ngumkhuhlane lo. Ngokuswelakala-ke komoya esingathi i-oxygen emzimbeni kubangelwa iziphehlele eziyabe sezivala esifubeni, kuyenza-ke ukuthi umuntu-ke akhanye sengaselamandla. Ukuhamba kwesikhathi ugcina usizwa nje ubuhlungu umzimba wonke. Ungananzelela-ke ukuthi ifubeni layo le ingaba yi-COVID, suqalisa ukwesaba, usesaba ukufa, usungasela qiniso lokuthi uzaphila. Ukwesaba ukufa sokundawonye kuba ngumkhuhlane oyenza ukuthi umuntu mhlawumbe umkhuhlane uqinise umkhulela.
Silugqiba lapha uhlelo lwezemaphandleni. Asihlanganeni nokuhlelo olufanayo ngeviki ezayo.